umhlangano weCongress uqhubekela phambili ngoba umhlangano weCongress yozabuthanisa amalunga MPCT amaningi kakhulu ngoba sinazele umama ukhuphe ulanzi unazele ukuthi laba bantu baqina ngokuthi bebe lokhu besithi National Council yiyo lamandla phakathi kweCongress because ukuthi iCongress yakhona kumele ibizwe ezigabeni ezinjengalezi ngakho wayibiza ke iCongress ukubana izokupha ubukhokheli izokupha izixazululo ngaso kuCongress amalunga wona lawo awe National Council lawo ayabe selingana lomuntu wonke okuye kuCongress bona ba less than 200 iCongress labantu abangafika 4000 so asomhlangano omncane lowo njalo amalunga azabuya amaningi abantu ababili abathathu bangaze bayekele ukubuya uningi lo labasekeli bebandla le MDCT luzabuya ukuze luphe izixazululo so ahamba kuhle amalungiselelo ama province wonke ama districts wonke ama delegates akhangelele kubana abuye kulo mhlangano so kuyabe nje mhla ka 21 kuthe gwaqa kobulawayo kunikwa ubukhokheli ngebandla le MDCT
likhangelele ukuthi kuzaba kulamalunga amangaki
ikuze iquorum ikwane eCongress eMDCT ngicabangela ukuthi angisaqondisisi kahle ifiga yakhona kodwa kumele kube kubu around 3000 so kuzabizwa kukhangelelwe langesikhwama ngoba iCongress kumele kuphathwe kuthwalwe abantu le mali engene kuMDCT kucele labo nomzana bona laba abanye abayezukuqala ngabona imali yakhona kabasoze bayikhiphele kuCongress so mama umakhuphe umatala ukugcwala indawo yonke kubana zama ukuthi aphathise amanye ama-departments uze kwanise ukuthwala kwabantu so kungathwalwa abantu maybe kureduce kancane ama-delegates aphansi kakhulu kumbe akuma-wards ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bafake i-quorum but kuphinde kukwanise ukuthi kube yi-Congress esemthethweni so kuzabuya abantu abadlula 3000 kodwa bangahlule kufika the-original number e-4600 or 800
manje njengoba inkokheli enye ingasoze ibuye efana labo Chamisa labanye laba lizayithi yiCongress njani kungela inkokheli emqoka
yikho khonoko ukuthiwa yiCongress ukubana kuyabe sokubuye wonke amalunga ayenza lesi leli lunga ekuthiwa yiCongress iCongress ibuthanisa wonke umuntu nxa sokuseCongress lo mama umakhuphe uyabe selingana lo muntu ovele kuward yecholothe lo muntu ovele kuward yechipingi so akutsho lutho ukuthi ungayekeli kubuya uzibani banyana kumbe uzibani banyana as long as ama-members amalunga amaningi buyila enza isinqumo siyabe sibamba wonke obuyileyo nongabuyanga because abantu nxa bengamalunga e-MDCT bangamalunga ngokulinganayo omunye lamunye uyabe levoti yakhe yodwa omunye lamunye uyabe ezimele eyedwa yikho nxa kuvota kuCongress omunye lamunye uvota ngevoti lakhe elilodwa so ongabuyanga eyedwa akasuzatshintshi ukuthi yiCongress kungakhathalekeli ukuthi yena ngoba ukuthi umuntu lesikhundla sipi kwi-MDCT yindaba esingathi nge-deployment yikuthunywa ngabantu ukuthi wena suyikuthi but nxa kubuye kuthini ekubeni ngamalunga wonke umuntu nje uyalingana umama makhophi uyalingana noma langubani olilunga le-MDCT
kanti kuyini okwenza ukuthi likhethwe umnumzana Maduku yena elilunga le-MDC Alliance
umnumzana Maduku asuye kasilolunga le-MDC Alliance umnumzana uMaduku lebandla lakhe alikhokhelayo umnumzana uMaduku ukhethiwe ngoba ligqwetha eliphezulu elihlonishwayo ngendaba ze-constitution is a constitutional law expert and the professor so umuntu onjalo ngumuntu owaziyo sibe sikhangelela ukuthi situme sibili umuntu okwaziyo ozathi nxa angafika athole ukuthi kunangale edalela khona kule mpikiswano ezingekho emthethweni akwanise ukubana amisane lazo aveze iqiniso umama omakhuphe ahamba ngalo ngalolu udaba lwe-constitution.